nga kubuthweni esithumbe ku-graduation kumbe kukurandi awusokube kwazi ukuthi abantu abazabuya khonapho kule ndawo abanye ngeke babesuka endaweni zalezi ezibekhwe ekholera abanye kuya kulokuxhawulana okukhona kulokuthengiswa kokudla kukhona ezindaweni lapho kubuthana khona abantu kungayisho futhi kuqalisa ukumemetheka kuwona lowo mkhuhlane wehudo ebayithi yikholera.
Ikhona imbuthano lapho umkhuhlane lo omemetheka okwedlula emini?
Ikakhulu singakhangela emfeni lapho kumbe sithi kufa umuntu yena lo obuya yikholera yabe yindawo yankhona vele kulo mkhuhlane wankhona. Izindawo ezinjalo uyamemetheka kakhulu ngoba ivele iyindawo esitholakale yona lowo mkhuhlane. Singakhangela kathesi elizweni laseZimbabwe kule ndawo yabobuliri iRodlandview lapho sokumemethekeka khona kakhulu batholakala abanye ababanjwe lo mkhuhlane. Xa kubuthene kule mfa endaweni enjalo kuyatholakala ukuthi kuyamemetheka lula kulezinye iy'ndawo kumpheka ukuthi ngona sithi kubuthana abantu ngakho koBulawayo endaweni lapho kungabanjwa khona umkhuhlane. Ukumemetheka kwangkhona akungeke kuvame kule ndawo zona lezi lapho kuvele kwathokona kulo mkhuhlane. So sikhuthaza ikakhulu laba ababebuthana ezindaweni ezibanjwe umkhuhlane kubeza zonke indawo ukuthi benanzelele ukuxhawulana. Asikukhuthazi ukuthi kube lokuxhawulana njalo sikhuthaza ukugeza izandla ngesepa njalo kungabi lokuvumakala endaweni ekubuthene khona abantu kuthengiswa ukudla okudliwa okungaphekwanga okunjengama-fruits lokunye kuyabe kudliwa okungaphekwanga kwenza ukuthi umkhuhlane lowo umemetheke lula.
Manje umuntu obesembuthaneni kuyini angakwenza ukuthi angatheleli abanye ekhaya?
Umuntu ade usuke endaweni kule mbuthano kumele ethi efika ngekhaya ethi geza izandla zakhe ngesepa kwenzela ukuthi ngona engingakaxhawulani labanye ngekhaya engabambe okokudla engabambe amanzi kulawo labo abagcina amanzi kumbe endaweni esigubhini lapho kubuthene khona amanzi engabambi lawo manzi kumele esebona ukuthi segeza izandla ngesepa.